sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku 21 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithiwe elatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokitsini lapho ayesihlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoquzela udlakela lokwethula imbiko engamanga.
Akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala.
Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emelele libandla ngomnyaka ka-2028.
Ukuthi abanye abasesayidini kamnangakhoesikhathi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu lalokhu, so umuntu yafo singakuyaqhubeka kunjalo ukwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaqhunyuki.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yengoqo edlalwe lamhla kanye lengxoxo lowayedlalela iqembu leWange umebelo nje kwam. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoquzela udlalekela lokwethula imbiko engamanga. Efika egcekeni lendizamtshina eHarare, uMnumzana Sikhala utshele intatheli izindaba ukuthi ngalandaba lokubotshwa ngoba kadalanga icala. UMnumzana Sikhala watshela umhlangano weSwitzerland ukuthi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Uthi wagula esesitokisini ngoba engabe wafakelwa itshefu ekudleni. Usanda ukuxhasana loMnumzana Jacob Ngarivume webandla leTransform Zimbabwe lapho athi kufanele kutshengiselwe kusolwa inkohlakalo lombuso ongakhululekanga elizweni. Lokho kwenzakala amapholisa esithi awafuni umuntu ozabangela udlakela phambilini komhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa loMnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso yeNational Democratic Working Group.
Siyajabula kakhulu ngokuphendula kwaMnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa lipromising. Lo ngesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga icala. Akumelanga ngesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit wakhuluma izinto adlula kizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambongela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify ngezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo uMnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje bewosa becommemoratan June 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asimesabeli njalo uMnumzana Sikhala ngoba yinto esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nike sithi nolutho uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizima zinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Ngeke simesabeli ngoba noma yisifo isinqumo esizayenziwa sizasithatha silibandla le-National Democratic Working working group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi nje inhlanganiso silokho sifuyela siyaphansi kuma-grassroots.
Ibuza abantu ukubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe, njalo le mbono yabo masikhangelele umumo we-opposition kwelakithi lapha eZimbabwe, sibisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile, and nguye ozanceda ukudrayiva iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidicayidele okuyikho abakufunayo. Then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. So kathesi njengoba sekuyile, so thina esomeleleyo njengenhlanganiso yikuzwa ukuthi uluntu lona luthini, abantu bona bathini kuma-grassroots. Then sesizabona sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.
Lo mnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Sikhala esixoxelayo eseHarare. Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emeleli leli bandla ngomnyaka ka-2028. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Chris Mutsangwa ubikwa isithi umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli kasoze abe nguye oncintisayo kungalandelwanga indlela yokukhethwa efunwa ngabebandla lakhe. Lanxa umongameli Mnanga kwayisithi kasoze ancintise njalo kukhetho, umbuso wakhe usufike emaphethelweni ngo-2028. Kulamanye amalunga ibandla leZANU-PF alokhu emkhuthaza ukuthi aqhubeke ebusa ngoba isithi sowafeza inhlelo zentuthuko eziningi elizweni. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe wayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda.
Iyahlupha leyo, kungenzeka kulezinto ezimbalwa ezingaba impumelelo yalokhu kukhuluma kukhona. One, umongameli Mnangagwa ukhuluma kanje nje ngoba efisa ukuthi uma kusenzeka kusasa ukuthi agcine esemuye osebuyela futhi esetshintsha isisekelo selizwe abe nguye ozathena, mina bengifuna ukuphuma njengoba nangibona ngaze ngasho lokusho ukuthi hayi mina angisafuni ukuya phambili, kodwa abantu sebengifakile bangiphoqa ukuthi ngiqhubele phambili, and nami njengomuntu ovele ele ebhekele ukuphumela kwelizwe lakhe angisakhonanga ukuthi ngale. Njengoba nje kumbale siyakwazi ukuthi yena futhi umongameli esesasebenza lo muyi uRobert Mugabe babesiya kumuyi bayemfaka mpele ukuthi nikhona abuyele noma wayesesiphisena asekeleni sengiphuma baye kuye baye ukuthi awuphume. And ma kukhangelisa wento wakhona sikuthi babe besenzela enye into, but kuyoba kuyinto yokuthi basazibhekela bona ukuthi umuntu angaphuma siza ngaphi thina kusasa. Okwesibili, kuyenzeka ukuthi inkulu umongameli Mnangagwa usezimisele ukuthi abe ashiyimbaleni enhle okathi ngesilungu iligasi, ukuthi athi yena hayi mina wothi ngisebenze kanje amathemu amabili ngiphume, ngoba indlela umongameli osowashona Mgaba shona ngayo yayi lobuhlazo obuthize. Ibuye ukuthi yilo liqiniso, angafa ethole inhlonipho yabantu ababili abathathu. Ukukhuluma kukaMthangwa-ke khona masi kunazelesa kungabe kuyikuthi khona kubhekwe indaba yokuthi kulethwe phambi kobuso babantu ukuthi iZANU yiphathi enjani elandela okomthetho, noma babekwazi bona ukuthi ngemva kwemisamo ngale kukhona babekwenza. Uma kuliqiniso khona ukuthi impela kuzakhethwa umuntu, so kungenzeka ukuthi kwenzelwa khona ukuthi kuthiwe phela ubani uthiwe ngama ukuthi ungeza ngena ungene ngenxa yokuthi ulandelwe indlela ovele kumele ulandelwe yona, noma ke kungaso Voice of the People bona babekufaya ngaleyo ndlela. So abanye ababamba into zabo ze corruption bafunda ukuhlale kunjalo nje ukuthi kunganyikinywa kakhulu izinto bese ziphambanisa into zabo. Ma kungena uChiwenga kuthi ukuthi abanye ababe society kamnangakho esikade esithi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yafuna ukuqhubeka kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu Ingcwethi ecubungula yezombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa esixoxe laye eseHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. Ungwenya usebenza esibhedlela sase-Tsholotsho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language, even isikolo sibilizini zama-primary. So engikwenzayo ngiya-identify abantwana abadinga i-sign language emakhaya. Ngingaba-identify ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye sengike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language isemathola isikhathi ngibe nabo ngiba-training. Lokhu ngikhipha lana ama-homegrown signs ngifaka ama-national signs aku-standard.
Tsholotsho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye, abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngetsholotsho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba etsholotsho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho wokuthi ube uzinikele emsebenzini wokuthi uphathise abantu abangesa indlela?
Okwangenza ngaba lo mfutho wokuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo yikuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye bogoga ngokuthiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana siyaphomba ukubakhangela nje kuphela siswele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololulimi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle, iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle, iphupho lami lona ngelokuthi eTsholotsho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe abayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala ivindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathole amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani, nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhulakhula mbija nengiyongumfana sesebisinkulu, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seTsholotsho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Kip Stube.
Salamukela kusigaba samasiko lilami umthembo sithembayo uGip Stube lamhlanje lenhlanhla enkulu kakhulu nomnumzana Busane Sibindi. Sibindi kunjani point?
Ngiyaphila njani ba?
Hayi siphilile, akusiyethu Sibindi uvela ngapi yini njalo umele inhlanhla sei?
Yeah, hayi mina ngidijaje elikhulele kokulawayo ngithi kusegwanda eGobadema. Ngisebenza lenhlanganiso iSave Matabeleland Coalition.
Yeah, iSave Matabeleland Coalition le ngiyani?
Ikhangelele ngezentuthuko ikakhulu ekuhlundweni eMatabeleland, ngendlela iMatabeleland eranwa ngayo i-development nje ukuthuthuka kwabantu, lezinto ezihluphayo ezingabe ziduka eMatabeleland lokufuthukisa intsha yethu yesigabeni.
Yes, ngathi kakhulu likhangeleni, ngakuchaza isiqho.
Sikhangele kakhulu i-development ama-policies okuyikho okuyabe kubiswa kuzo implement eMatabeleland lokuthi izinto zangkhona. So thina siya senza i-policy analysis, i-policy intervention okungahambi kuhle siyakhuluma ngakho, ukuhamba kuhle siyakukhangela sikubone lakho.
Okunye ongathi sisela kubona sikuthi lokho akuhambi kuhle ngoba kuyini?
Iy'ndaba zakithi ziningi. So into esiyikhangele kakhulu ukuthi i-overall nje eMatabeleland indawo e-underprivileged le-marginalized from singakhangela ku-economy, usiyangena ku-culture, usiyangena ku-education, usiyabamba phose zonke indawo. So yikho thina sathi inhlanganiso yethu kayikhangele ukuthi kanti okwenza vele khonokho okwenzakale kuyini, ama-policies anjani ayenza izinto lezi zibe njalo.
Kodwa kuyalungiseka yini? Likhuluma labo bani ukwenza ukuthi kulungiswe khonokho?
So thina inhlelo zethu zikhangela okuthiwa i-policy intervention. Siyangena siyakhangela i-policy ye-government, siyangena kubo African Union, siyangena United Nations, and then siyayenza i-proper research, and then nxa sesihambisa sikhambisa sile information ekwanileyo ukuthi hayi lapha lalapha kwehluleka, lapha lapha lalapha kwehluleka, lapha okuyikho kugcina kusenza nxa sokusenzwa ama-policies kube le reform. Yikho sikufunayo thina ukuthi ku-reforme konke okungabe kuyi-policy engekho right on iMatabeleland.
Yes, yabona ukuthi kulokunye khonapho khuluma sethi culture, lapha sikhuluma ngezamasiko sivini. Kuyini ongani sokuvocwavocwa elifuna ukulungiswa?
Yes, ke sakhangela ukuthi kathi sikula ama-public hearings special awumbuqazwe abiswe yi-government. Sike sakhuluma ngakho sibili kakhulu ukuthi into le yinto mele futhi ikhangelwe ngendlela elelihlo lesiko phakathi, ngenxa yokuthi nxa kuthi kuwe kwaba lento enje eyenzakale esigabeni sonke, izindawo lezindawo lesigaba lesigaba le ndlela zazo ezikhinza ngayo indaba le. So besifisa nje ukuthi ama-chiefs yakuma-public hearings lawo, ama-chiefs abe yiwo ahlala phansi labantu first, kungakabi nomuntu ovela ngaphandle ukhangelisiswe ukuthi kwenzakaleni, kanti kusokwenzakale kangaka ngesigaba ngesigaba langesiko langesiko, kulungiswa njani. Ngoba angithi phela lapha sikhuluma ngokuthi kwaba lombhuqazwe lokufakwa abantu. So ayisonto sifinda ngaphongo suka nje ehambe ebhinge efike lapha kwafa abantu abangaki right asibangcwabeni. So yikho nje sikukhangela futhi lakho ukuthi uhulumende khonokho kumele akunanzelele ukuthi kakumelanga aqamukele, agijimele phambili, akanike izinduna labantu lezigaba lapha bakhona ukukhululeka ukuthi beqalise ke ukuthi bona beqale behlangane bona bebodwa. Ngithi umndeni ungawonakala uqase uhlangane wodwa oyinguyewonile oxolisayo ebeselandela ke sezokuza ukuthi umndeni ngoluthini.
Ngiza kunika ke umzuzu kumbe ngithi 30 seconds khonapho. Akutsho ulimi wazani uyadilika la isiNdebele kuyachabalala sibili kuya ngaphi nanxa lukhangela?
Wona lawo amalungelo futhi ngofuthi esiwakhangelayo wona lawo ukuthi iprogram yethu yonke ikhangela izinto okuthiwa ngama-human rights based approach. Ngoba ulimi lulilungelo lomuntu ozalwayo noma nguphi umhlobo, ngaze ebe livende, ngaze ebe likhalanga, ngaze ebe ngawuphi umhlobo kuphi umhlaba, lapha ayabe ekhona kufanele ukuthi ulimi lwakhe luphonyothwe, ayenelise ukufunda ngalo, uvunywe futhi ukuthi lalapha ahlala khona, labantu abasebenza khona noma kuma-public institutes kube ngabantu abakhuluma la ngolimi. Ngoba kwezi sikhathi siyakhangela kuyabe kulogogo yabe funa ukuthi ayencediswa leseku public office, ma efika lapho afike abuzwe engasacina engasakhulumanga, okuyikho-ke kumele athole uncedo kikho, agcine kuyela lendlini angatholanga uncedo. So these are things esingakhona akumelanga sikompromise ngazo. So isikhathi sokuthi kulungiswe lesi sesifikile kumbe sesadlula, singatsho vele sesisemuva. So abantu lapha abakhona kabasukumi indaba le beyimele, kungabi lo muntu obalovalo.
Yes, siyambonga lapha ke umnumzana Busane Sphindi okuhlanganiswa eSave Matabeleland Coalition. Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mphoyi.
Yayi, lami ngiyabonga baba.
Ye, olivalisa ngenjabulo ngumthombo osithembayo Gibbs Dube. Lalelani ke inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Abadala abathan kwathini bayawutshela bathi salulandela yiwo lomsi salulandela.
Luyalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zami ezithandekileyo, siqhubeke ngendaba yethu esasiyithole kuGenesis 1:27. Ukwenzela labo abangalamabhayibhile ungabayikhuthayo le ndaba kufuneka kanje. Unkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Namhlanje ke ngithanda ubana ke siphawule impawu zikaNkulunkulu. Mina ngokuzwisisa kwami uNkulunkulu uluthando, yikho wadala umhlaba kazange athande ukuthi azihlalele yedwa. enguNkulunkulu wasethi ethandweni lwakhe wamdala umuntu wesilisa lwesifazane. uNkulunkulu uluthando njalo uyakunanzelela ubana lathi njengezidalwa zakhe kumele sibe laso isabelo sokuthanda. Kodwa ekuhambeni kwami lekukhangeleni kwami ngiyabona ukuthi into esilelayo ebantwini abaningi basilela kulo uthando lolu. Abantu bayakhohlwa ubana ingabe ngubani unothile kaunothanga, ufundile kaufundanga, uyilo lesikhundla esikhulu yesabeka uze ugadelwe ngabaphethe izikhali zempi kumbe nje uyazihawulela. uNkulunkulu ukhona khonapho uyakukhangela abone ukuthi uswela uthando olunganani. Ngithe mina uthando luyasilela ebantwini. Emakhaya emzini labe sihlala khona kwabanye uthando selwathutha sokudliwa izibhakela kuxujwe igazi umuntu eshaywe emlonyeni azakuthithize amazinyo. Laphakathi emphakathini ungavula ingabe izindaba efonini yakho yona leyo olayo uzafica ukuthi okuningi abantu uthando kabaselalo, abantu kabasathandani, abantu sekuzinyamazana. Uyazi kwesinye isikhathi ngake ngithi mina nxa uhamba emangweni, egangeni, ehlathini kumbe ezitaladini kungabonwa muntu, kucimile ugesi, kungcono ukuhlangana lenja. Kumbe nxa useya emangweni kungcono ukubona ubabhemi kulokubona umuntu, ngobana umuntu sokwasala nje sona isiqu sokuba umuntu. Kodwa umfanekiso kaNkulunkulu kawusekho kuye. Siyabona ke la nxa sikhangela ngomnyaka wendlala lo, abantu bazaphiwa lokhu abakuphiwayo yilaba abathi bayabazwela. Ufice umuntu ehuquluza konke yena lemuli yakhe, labangane bakhe, labebandla lakhe, ekhohlwa ukubana lalowo ongaso sihlobo sakhe, ongasomngane wakhe, ongayisuye webandla lakhe uyakuswela ukuthandwa ngothando lukaNkulunkulu. Kambe ungezwa njani nxa sekusenzakala kuwe? Yikho ilizwi lisithi yenza kulo omunye lokho ofisa ukuba kwenzakale kuwe. Kuyakusizana ukubana inhliziyo yakho igcwale inzondo, igcwale ububi obenza uze ubonakale engathi wena lo Sathane lamunya vele linye. Ngithe ngikhetha ngesiqu sikaNkulunkulu sothando, ngoba uthando luyasilela kwabaningi, lusilela luze lusilele nakula labo abakhethiweyo ukubana bakhangele abantu ngothando. Oh, baze bathwala nzima abantu bakaNkulunkulu, bedliswa imbuya ngoluthi lamanga avela kulabo umele ukuthi ngabe babonisa uthando. Asikhuleke Thixo, buNkulunkulu bakho bunye bubonakala ngothando, ngoba wena uNkulunkulu uluthando. Siyalicela ke siyadinga lolu thando oluvela ngakuwe. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya, sinomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu Joseph Ntshantshi usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla.
Iqembu leLenders linqobe iBulawayo Chiefs nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhozo nguMalvin Sibanda kanye loPeter Mutua. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange linqotshwe nge-1 kanye ngeleDynamos naseColliery, njalo ohlohlele iqembu leTimbare nguKelvin Moyo. Iqembu leCapes United litshaywe nge-1 kanye ngeleHerentals, njalo ohlohlele izifundi nguGodfrey Mukambi. Umdlalo obuphakathi kweManyika Diamonds leTel1 ufike ephethelweni zingutshiki lobhanqa 0-0 enkundleni esakhupha. Ngiyimele SBS7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Sibonge impumela yemidlalo yeCastleleka Premier Soccer League. Kusenjalo wayengumdlali weqembu leWange uMebelo nje kwawuthi uzimisele ukungenisa iqembu leZPC Wange kwisigaba seCastleleka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Ntshantshi.
Unje kwa uqalelo nyaka ukuqeqetsha iqembu leZPC Wange, njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba ilesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Maneka amathimba athenzi kodwa ngabuthatha leZPC Wange ngona business ukuthi sivuselele njalo ibhora sisebenzise ukuvuselela ibhora yawo. Ma-players maningi kodwa amakhoch abuyayo ngomkhuba ukhoch naye size evela kachana ubuya labantu njengama-players ama-local lawo sesitrela lapha sibadlala kuze. So lapha sibukuvuselela i-play yethu eyiwange singabantu bewange. Nasisithatha phandle sithatha labo abasebenzisanayo.
Iqembu leZPC Wange yile lihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elichumi lantathu. Unje kwawuthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni eqondileyo.
Okwakathesi siyabumba umnyaka wokuqala ekusebenzeni isesa, kodwa umango esesiwuhambile kathesi angumango ombi. Umango ngokuthi ngihamba 2 of 10 singelamisa kakitshengisa ukuthi lomsebenzi.
Unje kwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kazisela womfutho njengakudala.
Ngaqalisa udlala umdlalo webhora lo imfana omncane ngidlale ama-teams awekhona, but sebengibonile abekhokhela ibhora ngesikhathi sonaleso Fulmoyo, Omafesicala, yibo abangithatha abangidraft abangithisa ku-junior professional development program eWange Football Club. Lesi bona ngani sifile kathesi ngoba dala pawa sithi ungangena khona phansi ungena kusithi oyozayidlala ngasudlaleli iWange.
Unje kwa udlalele iqembu leWange waze wathatha umhlalaphansi, njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirepi. Uke wasebenza njalo kwele Botswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LADRC nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Siyabonga Joseph Ntshantshi. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Job Sikhala ukhokhela inhlanganiso ye-National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale okomnyaka owodwa lengxenye esetheswa icala lokugqugquzela uDlakela lokwethula imbiko engasiqiniso. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.